Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngali kukanjani izulu kandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesibili ziku 13 hlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulo wesilisa odabuka kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 osokwengezelele inani labantu ababulewe yileli gcikwane layafika kusikhombisa 7.
Labantwana bezikolo abakuma-boarding abanye abahlala ngaphandle kwelizwe leli abavela kubo-South Africa. So uyazibuza ukuthi mabantwana laba bebuya lapha e-South Africa ama-figures ayo ehayi abasoze bathelela abanye yini.
Sile ngxoxo lomgcini-ncebo webandla le-MDCT umnumzana Chief Ndlovu othi ibandla le-MDCT yilo elimele lamukele imali ephiwa amabandla ezombusazwe alenani elikhulu lamalunga edale lephalamende.
Yikho okusemthethweni, pho-ke mangabe sesikhuluma ngalokhu okungekho emthethweni siyabe sesiphikisana lesinqumo senkantolo.
Ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka ethunjwa ngabacatshangelwa ukuthi ngama-CIO. Ziyakhala izivalane zeZimbabwe ngokuqonga kwentengo yokudla lomumo wezomnotho nje jikelele.
I-ecocash kayisasebenzi, abantu ba-confused, kabasakwazi okokwenza, kodwa ngezitolo hatshi akusathengeki ngoba nxa isinkwa sibo-$78 kusiya kubo-$80 something. Bangaki abantu abangenelisi ukuthi basithenge leso sinkwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Silisa odabuka kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 nosekukhuphule inani lababulewe yilumkhuhlane layafika kusikhombisa 7. Lokhu kuphume kumbiko wansuku zonke ogatsha lwezempilakahle ophathelane legcikwane le-coronavirus. Lumbiko uthi kulaba isikhombisa abatholakale belegcikwane leli izolo ngemva kokuhlolwa kwabedlula amakhulu amahlanu 574. Asebebhubhile kobulawayo sebebathathu eHarare babili. Unobhala kugatsha lukahulumende olwezokuqutshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ubike ukuba kulamapholisa amahlanu atholakale elegcikwane le-coronavirus. UMangwana uthi lokhu kukhomba sobala ukuba amapholisa lawo asebenza esengozini yokuthola leli gcikwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ukumbuza ukuthi ulibona lizamemetheka ngamandla na igcikwane le-coronavirus njengoba ezinye izikolo zivuliwe izolo.
Ulusizi ukuthi izikolo ziyavula umkhuhlane we-corona isimo sikhanya ukuqansa each and every day ama-figures etayaqansa. Uzananzelela ukubana silabantwana bezikolo abakuma-boarding abanye abahlala ngaphandle kwelizwe leli abavela kubo-South Africa. So uyazibuza ukuthi mabantwana laba bebuya lapha e-South Africa ama-figures ayo ehayi abasoze bathelela abanye yini. Kodwa njengoba siyakwazi ukuthi uhulumende wethu ungani inkomelelo ihleli lodwa engabona one side, ungazi uzama ukumkhanya ukumbonisa ukuthi kulalokhu akalaleli ngoba bengikhangela amatitsha bekhala ngokuthi izinto ezazivunyelwene ama-standards asiwamithi ukuthi ngabe siyavula. Kodwa uhulumende wethu uthe akuyiwe phambili okungamangalisiyo ngoba vele uhulumende lowo kuyabonisa ukuthi umkhuhlane lo kawuthathi serious. Ungakhumbula inkulumo yakhe umama uMchinguri esithi izijeziso eziphiwa amazwe angaphandle yikho ubona lo munye esebotshiwe kodwa waphinda wakhitshwa ungu-minister of health laye esedle imali yomkhuhlane. So uhulumende wethu kuyatshengisa ngezenzo zalabo abakuhulumende ukuthi abawuthathi serious lo mkhuhlane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. ugcina ingcebo webandla le-MDCT umnumzana Chief Ndlovu uthi ibandla le-MDCT yilo elimele lamukele imali ephiwa amabandla aphikisayo minyaka yonke. Phansi kwesekelo sombuso welizwe, amabandla ezombusazwe amele aphiwe imali kusiya ngokuthi ibandla liyabe linqobe okunganani kukhetho laba lamalunga amangaki edalele parlamente. Kesizwe ingxoxo esiyenze loNdlovu.
Ngithanda ukuthi ngicacise nje ukuthi ibandla lethu le-MDCT lalingelinye lamabandla ayehlanganyele kulokhu okwakubizwa nge-alliance. Kuyilo futhi elalilama MPs amaningi. Ngokunjalo alikho ibandla okuthiwa i-alliance elifanele ukuthi lithole imali. Ibandla elithola imali ngelethu ele-MDC njengoba uchazile nje ukuthi yikho okusemthethweni. Pho ke mangabe sesikhuluma ngalokhu okungekho emthethweni siyabe sesiphikisana lesinqumo senkantolo. Ibandla le-MDCT lizabe liyithola leyo mali ngokufaneleyo njengokwenziwa ngamabandla wonke ayabe efanele ukuthi athole i-political finances. So asikho isidingo sokuthi senze okungaphezu kwalokho kwenziwa nje ngamabandla mangabe kufanele ukuthi bathole imali. Sizayithola ke imali ngokufaneleyo.
Manje wena njengo-Treasurer General ulamacebo ehlukene lalawo kade khona na ukuvuselela ibandla ikakhulu nxa sikhangele ukoma okukhona elizweni lapha, inhlelo uzabona ziphumelela njani?
Amacebo okuvuselela ibandla akhona, ngilethemba lokuthi mangabe sizimisele ukuthi sikhulise ibandla lethu nje ele-MDCT kufanele vele ukuthi sisebenze kakhulu ngokuzimisela. Angikho sure ukuthi kukhona okuqavile okuke kwenziwa phambilini ngamanye ama-leaders abe phambi kwami ekuthini sizama ukuthi sikhulise isikhwama sebandla. Kade kujwayelekile kakhulu nje ukuthi balindele imali yona le ephuma ku-political finances noma ngabe kulindwe ke mhlawumbe ama-donors. Kodwa ke ngokoma kwezinto ngithemba uyananzelela ukuthi abasekho abantu abale mali yokuthi babe bedonator. Ngokunjalo sokufanele ke ukuthi silibandla le-MDCT sibe namacebo ukuthi silikhulise ibandla. Akhona amacebo, yebo izinto zingathi zilukhuni elizweni, kodwa lokho akusho ukuthi lamacebo ayaphela. Singabantu abajwayele ukusebenza kuma businesses akwenza ukuthi siqinisekise ukuthi ibandla lethu liyazimela, liqine futhi likhule. Sithi siya ku-2023 sibe singabantu esilaso isikhwama esilungele ukuthi siye okhethweni.
Umnumzana Chief Ndlovu ngosaphethe isikhundla sikamgcini ingcebo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ja yebandla lezano PF sichothoze owayengusikomitshi wamapholisa umnumzana Augustine Juhuri ngamazwi akhe okuthi umongameli Emerson Mnangagwa wadlwengula umkakhe wayezithwele ngesikhathi sempi yenkululeko. Intsha le yenze umhlangano eHarare izolo yathi uJuhuri ukhanya engasaphelelanga ekhanda. Baphinda bengezelela bathi kumele aphenduke ekhaya azobhekana lemthethwandaba nxa ezibona emsulwa.
Yebo yebo yebo, umthakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwethe connection. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus, ikakhulu udaba lwenani lasebebanjwe yilesi sifo eZimbabwe elilokhe likhuphuka mihla ngemihla. Saphatha njalo udaba lokuvulwa kwesikolo ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwe-COVID-19. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zilukandaba, uhlelo D-Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asanganeni lami uMike Hobe khona pa ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka elokhu ethunjwa aphinde achaywe kabuhlungu ngabantu abangaziwayo. Leli bandla lithi isiphathamandla salo umnumzana Davidson Shamisa ngomunye laye obeke wathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ngesonto watholakala izolo eduzane lenjanje esitimela eNorton. Ulalisiwe esibhedlela lapho ayelatshwa khona ngoba elimele kakhulu. Umnumzana Chamisa ongumgcinisihlalo wabatsha eGoromonzi South ubikwa ebotshwe ngomgqibelo elesinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Ishmael Jeke ngemva kokutshengisela ngokutshaya impembe njalo bavalelwe esitokisini seRuwa. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi umnumzana Chamisa kasakhululwanga esitokisini njengomunye wakhe ngesonto bamdinga bamswela waze watholakala izolo. Umafa uthi uhlatshwe ngejekiseni engaziwayo ukuthi ngeyani. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba kuze sizwe eyabo ingcazelo ngalolu daba. Umnumzana Mafa uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Mahlabe Zulu, siyadana njengoba sisazi ukuthi uhulumende lekhona ibindana lathi nsuku zonke. Silojaha okuthiwa nguDavidson Chamisa edebotshiwe lo Ishmael Jeke emashonaland East bavalelwa eRuwa Police Station. Kodwa ngokuhamba kwezikhathi uShmael Jeke wakhululwa, uDavidson Chamisa bamtshontsha esithi adoption. Uvuthuzakele eselahlelwe eNorton echawe babuhlungu. Somanga mbe lokunakanela ukuthi egese ebotshiwe emapholiseni eRuwa. Uma umuntu ebotshiwe emapholiseni eRuwa hayi uyalisazakala, kodwa uma sephongunyamalala nje hayi kubuhlungu. Udojwe echayiwe eNorton kulokucabangela ukuthi uhlatshwe ijekiseni. La ijekiseni leyo ayazakali ukuthi ngeyani, njengoba singakezwa emadokoteleni ukuthi kambi ijekiseni leyo ngeyani. Singake sakhuluma ngayo kangaka, siza kuthi ke sine. Kodwa kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu ababili ababotshwayo abe-youth ye-Mashonaland East, uDavidson Chamisa ngu-chairman, provincial executive yakhe, bambonile esemapholiseni belomfo wabo omunye we-executive futhi uShmael Jeke. Utheko khonapho asaba omunye wasephuma bamkhulula, yena wahle wacatsha.
Liza lukhweza lolu udaba emapholiseni. Njalo sabona kudaba olwedluleyo abesifazana abathathu abathi babethunjiwe, uhulumende esithi mhlawumbe asoqiniso. Okwakathesi lobufakazi bani?
Kusobala ukuthi abantu labade bebotshiwe semapholiseni bababonile abasebenza labo, lamapholisa eRuwa bababophile kulamadokhethi abavulileyo. Njengoba bona bengamaqili bangakwala njengoba vele bebibusa ngobuqili. Into ekhona yikuthi sokusazakala mhlophe ukuthi wena ungayamangala ukuthi utshaywe lipholisa wena ngobotshwayo. Honorable Mangombe labanye bakhe badlengulwa bahluluzwa, kodwa kathesi sebeyizigqili. Thina asoze sibuyele emuva, siyakwazi impi buhlungu. Siyakwazi ababusayo balocuku, kodwa njengebandla elisemthethweni sibuyele ebantwini abahlala besitshela ukusenzeni. Sebasitshela kuhle ukuthi siqhubeke siye phambili, silokhu sikhankasa. Into ekhona ukhathesi uChamisa kunje usesegijimele esibhedlela, asikabi lama-results. Yikho sikhuluma singakabi zakuzwa ama-results avela kudokotela. Umuntu otshayiweyo, ohlukumezeyo, ode funa ukubulawa, into yokuqala lingamdobha likuhamba layo esibhedlela. Khanapha ngikhuluma kunje usesibhedlela, asikezwa impumela yama-results. Sihlutshwa ngalokho ukuthi kuthiwa uhlatshwe ijekiseni. Sizakhuluma ngakho sesizwile ingcithi zesibhedlela amadokotela ukuthi uhlatshiwe uhlatshwe ede kuyini.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje omunye wenkokheli yabatsha kubandla le MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe ubotshiwe izolo ntambama esetheswa icala lokutshengisela ngesonto elokitshini le Warren Park. Ziyakhala izizalwane zeZimbabwe ngokuqonga kwentengo yokudla ezitolo lomumo wezomnotho nje jikelele. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu njalo ongusomabhizimusi ephatheke kwezombusazwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umumo kawumanga kuhle kulizwe lethu leZimbabwe, umumo onzima ezitolo akusathengeki ukudla sokudula kakhulu. Ikanti-ke abantu babelokwethuselwa khonokho kokuthi i-ecocase kayisasebenzi, abantu ba-confused. Kabasakwazi okokwenza kodwa ngezitolo hatshi akusathengeki ngoba nxa isinkwa sikubo $78 kusiya kubo $80 something bangaki abantu abangenelisi ukuthi basithenge leso sinkwa. Yipho hawu umumo kawumhlanga, izinto ziyadura, abantu bathwele nzima basenelisi ukuthenga.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi abantu bona bakhanya besithini, sebephelelwe yini okokuthi akusele kokucabanga kumbe bakhangelela ukuthi abezombusazwe bazaguqula izinto?
Abantu ithemba lalo labo likhona kumongameli we-MDC Alliance uNelson Chamisa, nguye abakhangelele ukuthi uzabakhipha kulolo dubo ngoba umnangagwa sokukhanya sobala ukubana-ke uyehluleka-ke uwesi okudlula-ke uMgabe. Abantu beZimbabwe sebebonile ukuthi akulanto enhle kumbe engcono engavela kumnangagwa, izinto ziba nzima kusiya phambili. Yikho-ke abasenathemba laye, sebekhangeleleke ukuthi nxa kungangena kamnangagwa kungangena uChamisa kungaba lotshintsho. Lokho-ke ithemba lelo balithatha kulokho sokwenzakele kwele Malawi ukuthi opposition party, Malawi Congress Party, iyo esingenileke le alliance yayo. Yikho sebekhangeleleke ukuthi alliance ekhona eZimbabwe ikhokhelwa uNelson Chamisa efuna yiyo engabakhipha kulolu dubo olukhona. Hayi, mina ngingagwasekhanyile sibili kamhlophe ukuthi-ke ukuthuthukisa ilizwe kuyamehlula uwesi kakhulu. Umgabe watshiya izinto zingcono, watshiya isinkwa singaphezulu kwedola, watshiya ifuweli la iyidola. Manje lamhlanje ke ifuweli sidura kakhulu sikubo $75. Yikho-ke abantu abasalakuthemba-ke laye-ke mnangagwa uwesi kakhulu okudlula Mgabe. Ithemba labo-ke likuNelson Chamisa nxa kubonakala ukuthi iZANU-P F isebenzisana labanye iyazama indlela zonke ukuthi imvalele phandle. Okungcono-ke ikuthi-ke nxa esengenile uChamisa yikho kungaba lotshintsho khona. Yikho abantwana beZimbabwe bakhalela-ke i-transitional authority yokuthi kulungisiswe-ke udubo lolo olukhona eZimbabwe ngoba kukhanya ukuthi ibandla leli elizithi lisembusweni, ibandla likamnangagwa, akula okungcono kumbe okuhle lingakwenzela abantwana beZimbabwe. Libandla leselehlulekile, ibandla leZANU-P F.
Umnumzana Edwin Dlovu isakhamuzi sakobulawayo njalo engusomabhizimusi ophatheke kwezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhulumende ulobufakazi bokuthi kulabo hulumende bakwamanye amazwe abaphatheke kumizamo yokukhwezela ingxabangxoza kwezomnotho elizwe ngenjongo yokugenqula uhulumende. Iphephandaba le-Chronicle lithi izakhamizi zedolobho lakobulawayo sezihambise umanisipala emthethwandaba ukuze abanjwe ngamandla ukuthi aveze impumela yomhloliso owenziwa amanzi aleli dolobho asebulele abantu abalitshumi lambili 12. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association lomunye oguliswe ngamanzi la umnumzana Crispin Ngulube bahambise umanisipala wakobulawayo emthethwandaba besithi bafuna ahambise impumela yamanzi kwinkampani ezimeleyo eseHarare. ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Njalo ngabasakazi babasikhuthi osoveni sinasiyaphila singapha intaba zindula kuthanda ukubizwa igama lami ngokuthi ngikhuthe bakithi izihluko zethu sithi bakithi umnankagwa bakithi lezanuphefu ngaba sixoli labakithi sesikhathele izinto zikhwele ukusakamalanga bakithi kase sayenelisi ukuphila isimo sinzima simangalisa la ile lockdown engasapheliyo kuyabe kuthiwa abantu bahlala ezindlini singalakudla singalani. Kwamanye amazwe kathi abantu bayaphiwa ukudla bakithi sesithwele nzima okunye okumangalisayo ukuthi kathi ubaba yenalo labanye bakhe kamantu abangalazweni kathi bathi abantu baphila njani yini kathi ngathi inkomo lazo uyazivulela ziye kudla utshani okuyapho ngokuthi walockdown lockdown abantu ezindlini nokudla nowathi kathi yena umayimnankagwa lowu kasomfazini ukuthi ulwesihawu ukuthi angatshela indoda yakhe ukuthi bakithi kakhulu labantu ke siphumule bakithi ngalaba bantu kathi nkulunkulu ngaphi lo mama ukhuphe laye khonapho kathi lelo mama ukhuphe ungenwe yini lo monzora abangenza into esabeka kangaka shuwa bakithi sithi ubaba uchamisa noma kungaze kube buhlungu noma kungaze kube njani simelaye mina kangisekele abantu bakithi abaningi abesindebeni abathilizwe kaliqunywe phakathi yomthwakazi yomthwakazi mina ngikhulumi ngomthwakazi mina ngikhuluma ngeZimbabwe yonke lokho kukamthwakazi lokho wabomqondisi moyo ngokwabo lokho mina ngithi phambili lo chamisa uchamisa kakhulu le ilizwe siphumule eZimbabwe sacha umqondisi moyo lawe akuhlale phansi ukuthi siphumule ngesidi yabo yabo teacher ukusiphumuze nawe ungabe usibangela umsindo
bantu besitudiyo ngibingelela sithengcelana mbono wami bohambisa ebantwini ngendlela elihambisa ngayo kwabanyebantu ngisithi mina angisuze nemotive isikhathi mina ngu-Alexander Khanye ngokwakha ngiseslobela kodwa ngisebenzele enkayi kwesikhathi eside kususela ngo-99 kwaze kwafika u-280 ngasuwapho ngayesilobela ngasuwapho ngasebenzisele impi yangapha e-South Africa ngikhuluma nje mina ngisikhathi esingiyisapota esapota i-MDC allowance emele ngu-Chamisa uchamisa abantu beZimbabwe indoda emadodeni elombono engasintsheli ilizwe sikhiphe izano hhathi ukulandela kuthiwa kuleshona kulani singeke sawina loba nini ngicela abantu bakithi libambelele limncedise umfana okhulele ku-MDC esukisele e-youth engu-chairman we-national wabuya waba ngu-MP fakele samkhweza owaba kupresidenti imtshekeni izandla ngosibindi sakhe lomfana njalo sithi abantu ababambeleli abangathedeli emva size sithathe umboso kuzana u-PF makhuphe hhathi engadlali ngabantu sifuka sihloniphe.
Njani basakazi, i-ecocate sibili yinto engafunekiyo alibana ivalwa okokucina ihle ivalwe ngoba ibihlili dabuli 5 times ukuthi dabula kwabo bethenga betshintsha injalo i-ecocate kasiyifuni kayivalwe isincindezelo kubi.
Sanibonani Studio 7 imundlovu ngilapha eJohannesburg. Hhayi ngisacela ukuphawula nge-MDC Alliance i-MDC ekhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi yazi mina kwelami side hayi bengingaboni ukuthi khona uMakhuphe urongo njengoChamisa. UChamisa urongo kakhulu kunomakhuphe the way ngibona ngakhona because uChamisa yena udila ngokuthi khona sihlupheke sibe nama-sanctions abantu base ngendlala right uzovotelwa ngubani sesiphelile ama-sanctions ona lana sekhaya athi wona yena kufanele ukuthi ahlale khona khona sizoba right sizomvote uzovotelwa ngubani kungasela muntu so uChamisa akazame ukuthi khona kungavi lama-sanctions maye lokho eqhubeka ngeslogan sokuthi kube lama-sanctions mina this time emavotini angiboni esiyaphuma lalutho ngoba akakajikise ekuthini khona kungabi engabi le slogan sokuthi kube lama-sanctions eka because uthi kube lama-sanctions ebazalini bakhe abamzalayo ngoba uChamisa vele uyabonisa ukuthi usasemncane kubazali bakho uthi base babulawa yindlala kube lama-sanctions ebazalini bakho uzosala ubusa bani. Hayi lungisa Chamisa kompa lungisa ngoba uma ungalungisanga kompala amboni nasemavotini ukuthi ukukhona ozokuthola uMakhuphe phela ungcono kulo Chamisa.
Allo 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 ekhaya elihle elabantu hey asukhaza kulamalanga ngapha kithi kumbesile namhlanje umlilo emafonini yesitaja amasola ethile kanjani ngivusa abantu ngibulisa abantu umganga wonke ngendawo ngendawo mathi south mathi north ngibonga abasekeli labalandeli bengazi ukuthi abantu bawulalela lo msakazo ngifonelwa ngabantu njalo bethi ukuthi naye balalela umsakazo bakithi siyalithanda thandi ngenhlelo ezeqotho ngoba ziphuma emuntwini hayi laba abadingamanga ngoba bengazi ukuthi indawo ngendawo yabe imele umuntu okhulumela indawo yakhe lamandla sikhuluma nje sikhangelele nendlala ekhona umkhuhlane okhona izibalo zikhula kodwa siqinisana ukuthi kahlaleni siphephile bantu ama-mask efakwe i-sanitizer abanye bazobe be-experience ukuthi bengatshisa ithukela behlobise kube njani le-east amanzi nalana engane aphuma empompini enjani njani aba alcoholiki sokuthi ayi akwanisi ukusanitize izandla bakithi asilandeleni ezempilo izinqumo sihlalelane kathana kathana bantu siphepheni bakithi siphepheni bakithi ngiyalithanda thandi angilibali omalume bami malume mzukulu ngiyazi ukuthi uyalithanda uhlelo khona ledawo emalaba ngiyakwazi ubalithanda uhlelo baba wami ungwenye eguhole elithanda uhlelo khonapha ekenmo balulalela amajaha amancane afisela ukungena esibangani one bakhona abafowethu bakongwenya kwalaphana ngiyaluthanda uhlelo ngiyalivulisa ekuseni kanje philani ngenkosi bakithi idlala unkulunkulu ngazanisa izwi lakhe line silimeni bakithi sehlukani nalokhu bona ngakombo layo uzazama ichaba ugatshompu mhlanyelo kuphela yeza sichaba zalwane bami ngiyalithanda thandi liphile imomoveni ungwenya la ekutalweni
ngabe lithole njani basakazi bethu be-studio 7 siyabonga ngomsebenzi wenu omuhle obukekayo siyawuncoma umsebenzi wenu omkhulu njalo uqotho usinika izindaba esiphathelane leli zwe lethu leZimbabwe
lapha msakazi ngifuna ukukhuluma phecelezi ngendaba yabodokotela laba abakhala besebenzi siyabasekela singemuva kwabo yebo kubuhlungu kithi singumphakathi kodwa eqinisweni uma singabantu sisebenzile udanki imuli yakho ekugcineni ingatholi lutho abantwana bengakubanganelisuka esikolweni kambe ngabe kulilizwe elinjani nalelo ngabe kusebenze ngaleyo ndlela singathi kuyasebenze ngaleyo ndlela angicabangi kunjalo ngakho uhulumende wethu kumele ubone mhlophe ukuthi khona le yinto le isibhidlizile umnotho welizwe kanye lekusasela abantwa bethu kubuhlungu kakhulu ngoba mina ngikhuluma ngilapha ekezi esigabeni sest jovens ambane sakhalaleli imisebenzi bakhayela ama-emergencies labantu abathela amaphilisi kuphela manje ukuya ngolunye udaba lolungaphathelanga lalokho abakukhanyeli vele but asibasonde uhulumende kazwisisa izikhalo zabantu uhulumende kabusi bantu kodwa uhulumende ukhanyela izikhalazo zabantu ungaziboni usunguhulumende usubusa abantu developer ilizwe hayi ukubusa abantu so i-development elizweni lakithi asiyiboni sibakhona sibone ilizwe lokhu lithabalala nje liguqa ngamadolo kathesi selihuba ngesisu njengenyoka okusalayo nje ukuthi khona lithule lithizwi asikwazi ukuthi khona uhulumende ke uqabangelani singabantwana belizwe yezimbabwe ikusasa yethu thina batsha lithabalele hayi okhulumayo ulobhekulayo ngiyabonga msakazi
nawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela wona nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane amanye amadolobho ele Melika aseqalisile njalo ukuvala kulandela ukuqansa kwenani labatholakala belegcikwane le-coronavirus phakathi kwezigaba kumbe ama-states adlula amachumi amahlanu lambili 52 mane nje kuphela halenani labantu abathola igcikwane le-coronavirus elehlayo singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi ke sikhangele ebesilazo kulo wesilisa odabuka kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 nosekukhuphule inani lababulewe ngumkhuhlane lo edolobheni lakobulawayo sibe lengxoxo lomgcini ngcebo webandla le-MDCT umnumzana Chief Ndlovu ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka ethunjwa ngabacatshangelwa ukuthi ngama-CIO silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com